Kusasa uZulu kaqondisisi kobulawayo ukuba uzaphatheka na ekutshengiseleni kwakusasa okokungayi emsebenzini abantu bekhonona ngesimo esiselizweni sokonakala komnotho lombusazwe. Iningi labantu elixoxe leStudio 7 lithi aliboni ubulawayo evalwa ngoba wavele wavalwa kudala ngo-1980 bona bakhangelele ukuba avulwe njalo lamafekithali avalwayo avulwe ukuze bathole imisebenzi. Abamavinkili kunye labezimota ezithwala abantu bona bathi kusasa bazasebenza njengenhlala yenza ngoba abakubona kusenzakala eHarare labakubona kusenzakala eMakhokhoba abafuni kuphinde njalo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mxolisi Moyo ukhuthaza abantu ukuthi bangaphatheki ekutshengiseleni kwakusasa.
Umdala wethu Joshua Nkomo engakafi uthi yena umsindo oza olandelayo uzaqala khonale eHarare ubuye uphelele khonale, thina bangapha singawungeneli. Ngokunjalo siyafisa ukuhlonipha amazwi kamdala wethu kakhulu, sikhangele khonalokhu iziphithiphithi ezenzakala eHarare. Sithi isikhathi sokuthi abakumthwakazi bananzelele ukuthi bangobani balwele inkululeko yabo, hhayi kube bephethe bejoyine abantu bempumalanga abangabancedi ngalothi kodwa bayibo basikhozela uhlupho lwesiphakathi kwalo njengomthwakazi namhlanje.
Umoyo uthi ukutshengisela kwakusasa akulethi nzuzo kuZulu, ngakho abantu abaphatheke kulokho okubasizayo hathi ukukhulisa amagama abantu abathize.
Sithi i-shutdown Zimbabwe leyo khunya ngayo kusasa kayisuze ilethe inqubekela phambili le nkululeko yabantu bakamthwakazi. Thina njengeMthwakazi Republic Party sikumanga ukuthi bona besithi shutdown Zimbabwe, thina sithi open up Mthwakazi. Eyavalwa ngo-1980 abantu beZimbabwe besithumela igugurawundi bebulala abantu bakithi. Ngokunjalo siyakhuthaza abantu bakithi bengangeni kulowu lesimemezelo esibizwa ngokuthi yi-shut Zimbabwe campaign.
Umkhokheli wezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi yebo abantu bayiphiwe imvumo yokutshengisela kodwa ngabe abantu baqakathekisa ukusebenza kwesisekelo sombuso esitsha esilakho ukuqondisa okuningi okonakalayo elizweni.
Constitution ayizange iqalise ukusebenza. Constitution entsha eyenziwa ngabantu eka-2013 ilokhu ingasebenzi lanamuhla. Yikho ezinye izinto okumele ukuthi singabe sithinika ngazo i-constitution okukakhulu, ngoba konke lama-reforms lesikhuluma ngawo aku-constitution. Into ze-human rights ziku-constitution. Uma siqinisa ukuthi i-constitution kayenziwe yonke, zonke lezo zinto zabe siziqonda. Judge eHarare uthe yena hhayi abantu balayo i-constitutional right yokuthi benze ama-demonstrations. Konke lokhu kuku-constitution. Uma i-constitution singaqinisa ukuthi kayenziwe isebenze, sabe sesinqobile.
UDabengwa usole njalo umanyano wenera oyiwo oqoqa lokhu kutshengisela, ethi kaboni besenelisa ngoba bevele behluleke ukuletha inguquko kwezokhetho ngesikhathi bekuhulumende womanyano we-GNU.
Kambe iminyaka yonke leyo bekuhulumende betsheliwe ukuthi kabakulungisa into yama-elections babedlalelene.
Amapholisa ahlome kunye labazigqokele impahla zabo sebezulazula njengokhozi kobulawayo okukhombisa ukuba kusasa isimo siyabe sisibi loba nje iningi labantu lisithi ubulawayo kavalwa. Ukuhlukuluzwa kwabantu bebhaxabulwa ngamapholisa abanye bebotshwa kunakho ukumemethekisa ukuhlala abantu betshengisela kumbe besesaba ukutshengisela kobulawayo kulandela isiga seMakhokhoba leBurombo kunyanga ezimbili ezedluleyo okwagcina enye imuli ilahlekelwa yingane ngemva kokuphoselwa intuthu ehitshayo eyetiegas endlini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunomphumelelo Moyo.